So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 27 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Isakhiwo sezindlu zabodokotela besibhedlela sempilo koBulawayo silumathe umlilo ebusuku izolo, satsha saphela le mpahla kwaba ngumlotha. Umongameli Mnangagwa uza kuya eMozambique namuhla ukuyahlangana labanye abakhokheli besadake bekhulumisana ngodaba lwabahlamuki bakhonale kwele Mozambique. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abalikhulu elilethumi lantathu 130 belomkhuhlane lo. Lokho kukweze inani lasebebulewe i-coronavirus kusukela nyakenye laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1589. Asebefunyenwe belomkhuhlane lo sebefike kunkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,819. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose ezine 3978. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula kancane ezinhlanu 5072. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu-643,532. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebengu-293,509. Isakhiwo sezindlu zabodokotela besibhedlela sempilo koBulawayo silumathe umlilo ebusuku izolo, satsha saphela kanye lempahla kwaba ngumlotha. Ababona ngokucitha umlilo abe-fire brigade bagijime bayafika, kodwa bathole umonakalo uvele usudalekile ngoba umdadada wesakhiwo lesi ebesiqukete izindlu lezi ubusuwele uphahla, so kungamalanga bikuphela. Akukazakali ukuthi umlilo lo ubangelwe yini. Umqondisi wesibhedlela lesi uDokotela Solwayo Ngwenya uthi badabukile. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuya kwele Mozambique namuhla ukuyahlangana labanye abakhokheli besadaki bekhulumisana ngodaba lwabahlamuki abathwalise abantu makaza katalala khonale kwele Mozambique. Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa ozaphatheka laye kulomhlangano uthi bazakhuluma ngengozi elakho ukudalwa izidlova lezi ezansi ye-Afrika kanye lokubulawa kwabantu ngabahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo okuqhubekayo esigabeni seCabo Delgado khonale kwele Mozambique. Abakhokheli besadaki laba bake bahlangana njalo kulelo lizwe kusikhatshana esedluleyo, banquma ukuthi bazathumela amabutho ukuyaphathisa uhulumende walelo lizwe, kodwa lokhu akukenzeki. kulabanye abathi lungaphuzelwa lolutaba impilo ingacina ichithekela emazweni angomakhelwane afana leZimbabwe. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Udaba lweMozambique babonkomo lodaba oluhluphayo kakhulu ikakhulukazi nxa sikhangela emazweni afana leZimbabwe, amazwe afana leSouth Africa la iMozambique ngokwayo ludaba oluhluphayo sibili kakhulu oludinga ukuthi amazwe ahlale phansi acubungule udaba lolu alufakele inhliziyo njalo bezinikele kiko konke abakwenzayo ukuthi babone ukuthi balulungisa lolu daba. Ukuhamba kukamnumzana uMnangagwa ukuyafika khona ngale eMozambique ngibona ngathi kuyadingeka kakhulu ukuthi iAfrica ngokwayo abazame ukuthi badinge indlela zokuthi bengabile isikhathi esiningi abachithayo sokuthi behamba besiyahlala izinkomfa ukuthi lezo zinkomfa azila phumela etshengiselayo ukuthi kulento eyenzakalayo eyinqubekela phambili ukugwema lokho okuyabe kuzanywa ukuthi kulungiswe ngaleso sikhathi. Ngibona kuqakathekile kakhulu ukuthi kufanele ukuthi ezinye izinto njalo bakhangele ukuthi kulezinye izinto eziningi esikhangelane lazo kathesi, izinto ezifana lama pandemic nalawa amakorona okudingakala ukuthi namanye challenges nje akhangelana lelizwe ongakuthi ukuhamba kusisikhathi kuyadingakala ukuthi kungathi kuyagwemeka kancane kungabi kakhulu ngoba ukuhamba kuhanjelwa izinto eziyabe zingela mphumela emihle kuyabe kubuyisela amanye amazwe muva ngendlela ze-economy ngendlela zokuthi imali ngabe iyavala ezinye izikhenxe ezinye ezikhona elizweni kulokuthi kube kuhanjwa kusiyahlala ama-meeting kuphela kungela mphumela ecacayo evelayo kahle ukuthi lapha kungabe kuzanywa ukuthi kwenziweni. So kuqakathekile ukuthi ezinye izinto afanele ukuthi bazame ukuthi badinge indlela yokuthi andivanothi bahambe bayehlala kuwana lama big conferences incingo lezinye indlela ama-diplomatic ways ngitebe ukuthi akhona angayenza ukuthi kube lula ukuthi indawo ezifana laza nalezi bazilungise.
Kule mbiko ethi iMozambique ikhanya ingafuni ukuthi iSADC ithumele amabutho amaningi aze iphathisa ukulwisana labahlamuki laba kanti kulokwesabela njalo ukuthi ingaqhubeka limpi ingagcina ichithekela emazweni angomakhelwane afana leZimbabwe, ungathini ngalokho?
Ilizwe leMozambique babunkomo kufanele ukuthi umongameli wakulela lelizwe noma Minister of Defense wakulela lelizwe kufanele ukuthi akhunjuzwe ukuthi into eyenzakala eMozambique, iMozambique asolizwe elisihlalele lodwa mhlawumbe elisesihlengeni phakathi kolwandle. Kodwa ke kufanele ukuthi ikhunjuzwe iMozambique ukuthi njalo kulama agreements asayinayo under iSADC, under iSADC trigger noma under iSADC agreement ukuthi kule ndlela okufanele ukuthi kusetshenzwe ngayo noma kule ndlela okufanele ukuthi kuphilisane ngayo nxa uhleli labanye abantu bengomakhelwane. Ongakuthi kufanele ukuthi nxa iMozambique ingathi ayilisukumele phezulu udaba lolu kukanti ludaba oluserious kakhulu olungenza ukuthi iradicalism igcwale kulana mazwe njalo noma kugcine sekuthiwa nama violences amaningi azaqhubekela phambili kube kugcine sekuthiwa nama hatred ayenzakalayo within i-region. Kudingakala ukuthi iSADC kufanele ukuthi ihlale phansi iyenelise ukuvito ukudlulisa umthetho ozayenelisa ukuthi ubambe iMozambique ngamandla ukuthi kudeploye amasosha ngenkani lapha kuzothi lento le iyenziwe iphele okusho ukuthi kwesinye isikhathi nxa sithi sizikhangela nxa besenza njalo kuyasekucatshangela ukuthi mhlawumbe bayala kanjalo nxa ukuthi mhlawumbe balesazela esikhulu noma bayazi ukuthi uhulumende waseMozambique uyabandakanyeka kulobu bugebenga nokulolu bhubhane lolwenzakalayo olwe-terrorism olwenzakalayo eMozambique bebe sebejika befuna ngathi bafuna usizo kanti abalufuni. Kufanele ukuthi iSADC ihlale phansi iyenelise ukuthi ibafostele kube le ndlela yomthetho abayifostela iMozambique ukuthi ivume ukuthi agreement ukuthi amasosha akahambe ayincedisa udaba lolu lokubulawa kwabantu eMozambique luphele luthi nya.
Umnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusazwe. Uzulu uthukuthele ngokubunja kwesithombe sikambuyane handa eHarare kusetshenziswa inkulungwane lenkulungwane zamadola ngesikhathi kulobuyanga elizweni. Lanxa abanye besithi abalankinga lesithombe lesi ngoba nanku kwakhiwa lesikamuyi umnumzana Joshua Nkomo bathi udubo olukhona ikuthi kathesi kulobhubhane lwe-COVID-19 njalo abantu baphakathi kobunzima bokuswela imali ngoba imisebenzi ingatholakali. Uhulumende uthi uzabumba njalo isithombe senduna uMtshana Khumalo kusikhatshana esilandelayo. Abanye banakanela ukuthi uMnangagwa ubumbe isithombe sikaMbuyane Handa esenzela ukuthethela kuso ecela ukuthi umnotho welizwe uvuke. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Kukhanya lapha uhulumende wethu usejahe ukulungisisa izinto zesithombe lesi esikambuyane Handa 40 years. Ye, kanti kungathi babe ngenzi ngakho. Okokuqala siyazi ukuthi uMnangagwa uzawuthi hayi le yi-Second Republic bayenza izinto ngezinto ezitshiyeneyo. Hatshi, thina sithi khona lokhu yi-politicking. UMnangagwa uthi wanqoba ukhetho ngo-2018 enqotshiswa ukuthi abantu abaningi bamvotela ngoba bayethi bekwazi ukuthi umgabe sihambile. Okwakhathesi uZulu weZimbabwe usebonile ukuthi uhulumende lo we-Second Republic vele kafike kedluli i-First Republic. Singathi khona ungaba e-Western i-First Republic. So lokho kokugijigijima sebephitheka sebesenza ukubuya eMnyanda lokhu kuyatshengisela ukuthi vele iZANU-PF labo uMnangagwa i-cult movement ngabantu abenza okwamadlozi okungencedi lutho, okwamadlozi okungaimpumeleli. Akula tourism, i-tourism yesiteji. Bakithi umuntu engasuka eLondon esithi yena uzeZimbabwe ukuzohlala eSheraton ebhadalela ukuthi azobona isiteji doli kambuyane Handa. Lokhu angibona ukuthi kuzanceda lutho. Yikudlalisa imali, yikudlalisa isikhathi ngama-diversionary tactics ukuthi uhulumende kezanuphepha. Wehluleka, ulokhu esehluleka, uzabe lokhu esehluleka. Lokho kuba sixoxana lezi thombi akuncedi lutho.
Ake sikhangele ezomnotho welizwe. Siyabona ukubana izulu line kahle okokuthi singabona na umnotho welizwe usiba nganeno lumnyaka.
Le liqiniso ukuthi lo nyaka kube lenala abantu abavunayo banengi jikelele. Ye, okwenzakalayo ukuthi kuthi ukuthi i-food security iba ngcono ngenxa yokuthi uzulu kasuze athembe ukuthi athengelwe ukudla ngehulumende. Kodwa ofanele kwenzakale khathesi esingathi ngesikhiwa agricultural value chain, ama industry lana asebenza esebenzisa izinto ezilinywayo fanele aqiniswe ngokuthi imali ebhadalayo capital expenditure i-interest ebhadalayo nxa bethenga imitshina yabo kumbe nxa be-order ama raw materials abo kakube lama charges ama rates aphansi ukwenzela sibanikeze ithuba lokuthi nxa kulenala labo ama industry abo aphakame i-industrialization neqondane le agribusiness ngiphakame. Okwesibili ukuthi nxa kulenala abalimayo abaningi abahambisa umumbu kuyathengisa kabavunyelwe ukuthengisa umumbu wabo izithelo zabo emsikeni ovulekileyo i-open market. Ye, i-GMB khona kodwa i-GMB yimonopoli ezanu-PF kabakwanisi ukuthi babe benika abalimi imali ehambelana lalokho abakufakileyo enhlabathini. So ukuthi ukwenzela ukuthi sibe lezithelo eziqinile ku-agricultural season enhlele ngakube le open market i-agricultural market yakhona gayibe gayivuleke emsikeni ukuze abalimi bathengise umumbo wabo ngemali ekhangelelwa ngumsika ovulekileyo. I-GMB ngabala budget yokuthi bakwanise ukubhadala abalimi nxa abalimi bengasabhadalwanga ngesikhathi ama-inputs abo alonyaka azahlupha ukuzuza.
UMnumzana Rejoice Ngwenya uhlaziya ezombusazwe. Livi kwalikhuphuka inani labasakhulayo eMathebeleland South abangena kumsebenzi wokutyeketsha bedinga igolide ukuze baziphilise ngoba imisebenzi ingatholakali. Lanxa abanye bengabantu abafundileyo abalezithupha, abanye babikwa bengaqedanga izifundo zabo kumbe bengaphumelelanga. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance yeMathebeleland South uMnumzana Ntando Ndlela uthi okudanisayo ikuthi abanye abafana sebethatha izidakamizwa kanti lamantombazana awasaziphathanga kuhle. Undlela utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ukukhuphuka kwempatalo yama-school fees kulakho ukwengezelela lolu hlupho njengoba iningi labazali lingelamali.
No, examination fees lawa akhwele ukuthi okusabekayo okuthi abadala abaningi bazehlule ukubhadalela abantwana balushwana abazali kakhulu asema-child abazenelisa ukuthi babhadale imali le. So kuyadeprive abantwana abaningi kakhulu ithuba lokuthi babhale ama-subject. Minyaka emibili edluliwe abazali abaningi bebengasebenzi indaba ze-COVID lezo sesizathu, so income yabantu ihle kakhulu.
Ungathi kuyini ngesigaba seMathebeleland South okungenza lolu hlupho lubonakale lungaphezulu kakhulu nxa siqathanisa lezinye izigaba?
Vele khona nxa usithi uyaqathanisa lezinye izigaba, abantu bethu beMathebeleland South ungaziphayela amazathi lawa olevu awanyakenje iMathebeleland South ibe ngezinye zezigaba ezingenzanga kuhle already, mhlawumbe veleihlale siba phansi ngendlela eyenza ngayo. Ma vele sokubuya sokukhwela ngale ndlela nabantwana beMathebeleland indlela phansi kangaka, sibona lokhu kuyafaka igaba seMathebeleland okunye ukunzima sivele siphezu kokunzima.
Sasizwe eminye imbiko isithi abanye sebesenda bebancane ngenxa ye-COVID-19 nokuvalwa kwezikolo kuqala. Khathesi kuyini elikubonayo, sokulomahluko yini?
Isimo sibi kakhulu dadewethu. Abantu abangamantombazana iningi labo sebephumile ezikolweni lapho, abanye sebezithwile, abanye vele sebegijimisa amajaha ngenxa yokuba labazali abazele abanelisi ukuba bababhadalele ezikolo nokwadingela zonke imfanelo ezabezifunakayo ngenxa yomumo wonke esiwukhangeleyo we-COVID. Abangabafana iningi labo bangikhuluma nje ngobhodlwayo, abafana abaningi labasebengani sebekhulile u-form 2 kusiya kwezi-form 2, form 3 kusiya ku-form 4 kusiya phambili. Abanye sebevele sebengabafana abathola bedipa igolide esithi kuthiwa kusemkudini sebengumakorokoza, bazama ukuthi badinga iindlela zokuziphilisa. Ikusasa yabantwana isisesigabeni esinzima kakhulu. Lama-drugs kumbe ngathi izidakamizwa ezinjengabombanje lakho okunye okufana nalokho utshwala lobo osobukhona kulezi nsuku obu-CPA, yiyo ndlela abafana sebethona beziphilisa ngayo bevele bezama ukuthi bachithe isikhathi ngayo.
Imbadalo yama-school fees kungaba lomthelela onjani nxa ingasayehliswanga?
Umthelela mkhulu kakhulu dadewethu, ngoba umuntu wokuqala uqala acabange ngokudla. Into enjengesikolo nemfundo yabantwana sokusiza nxa umuntu eseqale wacabanga ngokudla. Okwakhathesi abazali bavele bayehluleka ngoba theyare struggling ukuthi benze abantwana bathole ukudla. So uhulumende bekhoza kukhangela ukuba abazali basesimeni esibi okunganayo, ngoba uyakhangela olalongu bekuvele kuyi-lockdown iningi lethu abazali baphila ngokuthi bazithengithengisele babambabambe ngapha lalaphana. So ngesikhathi se-lockdown esebesikhona abazali bebengakwanisi ukuthi benze amabhizinisi. Lamanye vele amabhizinisi amanye ade bewenza avele ngesikhathi lesi atsho bawalokhu ahabalayo.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli se-MDC Alliance yeMathebeleland South. Uhulumende yena uthi ulohlelo lwakhe lwe-BIM oluncedisa abantwana abangenelisi ukubhadala imali yesikolo, kodwa abazali bathi balutshana kakhulu abantwana abakhethwayo ukuthi bathole lolu sizo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi impilo zabantu abalikhulu abadinga ukwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane esibhedlela sempilo koBulawayo sezisengozini ngoba imitshina yokubelapha isiphinde yafa. Iphephandaba leChronicle lithi inkampani kaloliwe iNational Railways of Zimbabwe ilahlekelwa yimali enengi ngomnyaka ngenxa yabotsheketsha abemba yonke indawo bagcine bebangela ukubhewuka kwezitimela. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela ku Studio 7 basakazi nabalaleli bo Studio 7 okhulumayo ngokamaphosa omntwana eCrossroads ePlumtree. Ngithi mina ngikhuluma ngeamendment bill le constitution ukuthi izano labangane bayo umnyonzora laba abayekele ukudlala ngabantu. Abantu bayahlupheka, abantu bayakhathazeka, manje sebezikhethela abantu ngoba befuna bezenzele lokho abakufunayo. Ibhili le yayiyaliwe ekuqaleni kuthiwe upresident engazikhetheli. Kambe umbuso onjani ozikhethela okufunwa wuwo okungafunwa ngabantu? Abantu yibo inkosi, inkosi ngabantu, hayi inko abantu bakhokhelwe nje njengezilima noma izithuda. Kodwa liyashona ilanga ngelinye ilanga bazabona ukuthi kunjani. Ngiyabazwela bona laba abantu, mhla iviri lijika bona labo omonzola babekhona, yibo babehamba phambili besithi upresident engazikhetheli. Ngoba manje sekwayibo ama-benefiters, sebe-benefita sebezikhethele ukuthi lukumalabo, lukumalabo le indawo yakubo ne-Crossroads iphansi phansi kubuhlungu ngabo ubhizi ngezani.
Sanibonani basazi ba Studio 7, thanda ukubonga phezu komsebenzi esisenzela wona omuhle. Sibonge kukho konke ukuthi sikwazi ukuphefumula phezu kwezinto esihlangana nazo ezinhle nezimbi njengoba sisezweni nje ngokuhlala kodwa kwamanye seGoli. Basakazi bami, ungathatha isikhathi. Into ezizwisi ethanda ukuthi ngisondele kuyo kakhulu ukuthi lapha ebantwaneni labo abatho badingakala ukuthi kungikhona bebe ama-green bomber, why sokukhulunywa ukuthi kumele kube nama-green bomber ngoba sokufuneka lama-soldiers awe eMozambique. Ansokuyindlela ukuthatha abantu abethu behanjiswe khona le eMozambique. Okunye futhi enithanda ukuthi ngusondeze yilokho kukamnangagwa lokhu ukuthi seyithatha futhi uMalaba sembisela futhi esikhundleni ngoba seyenzela utemu winiswa ngo-2023 ngoba kuzathi uma kungena sokumele kuye ekhoti ube uMalaba ozamwinisa ngoba uyakwazi abanye abasoze bekukwanise khona lokho. Kubonakala ubutsotsi babo. Kambe lizwe linjani lina leli lihlala lingani lesincuthuncuthu nje? Phezu kwakho ngapha ilizwe liyafa, ngapha kade sebavala amabhasi ukuthi angahambi esitaradeni, izimoto ezincane namabhasi la ayiwalayitsha abantu namateksi ukuthi ungahambi esitaradeni. Uhambo kwabo kuthiwa kuvikela i-COVID, ngapha abantu bahamba beminyene ezimoteni zangkhona. Yini leyenzakala eZimbabwe?
Njani balaleli be Studio 7 labasakazi baka Studio 7, hayi siyabonga sibili ngendlela elibamba ngayo umsebenzi wenu. Siyabonga kakhulu sithi ngani inkosi ngalibusisa. Ngibe sengisiya kithi lapha thina bantu bakomthwakazi, hayi Mthwakazi asibamba neni bantu bakithi, sibe ndawonye Mthwakazi enhle, sivoteleni umqondisi mbona ingani nguye ongasikhipha eGibhithe ngoba nampa abantwana bako-Israyeli uNkulunkulu wabakhipha eGibhithe. Ngoba nginje thina ngapha emathebeleni besingabalandeli bakathokozani MDCT besihamba laye umama, sahamba saya kuCongress, sithe sifikile kuCongress wavota abantu bakamyonzora kuphela and bathandekayo kunzima esakubona ngale thina amathebeleni ngapha basola amagama wathiwa amagama ethu awakho and kwakulya amaqembo kamyonzora ayephiza imali ama-20 yusa besidla kamnandi thina kungamaqembu nje azihawulelayo. Yikho mbona ukuthi thina vele abantu besindebeleni ayisibo bantu, sasihawula sithethiswa la ngobundebele bethu siseharale khona ngale kucongress, sithethiswa sishawudwa zihlobo zami and wawunxa wawusikhuluma ulimi lwesindebeleni wawunga so muntu ngoba lapho kwakukhulunywa isishona sodwa kwakungakhangelalanga lokuthi kulabantu besindebeleni, hayi futhi ukuthi wonke umuntu wangowesishoneni. Ever ipolisa lakhona owawumile emnyango wayelikulishona nxa ukhuluma nje isindebele sakho wawungani umuntu olahlekileyo, isindebele wawusikhuluma lalabo owawuhambe labo kuphela. Ngisho lakhona apho ukhongresi kwangikhona abanaba babesaka bekhuluma kwakukhulunywa isishona, kwakungakhulunywa ivini indimi ezimbili. Namfundithi nemathebeleleni zihlobo sifundile, safunda okuningi sabona ukuthi wo khathe kuthokozani ubehamba phambili wachaywa ikhutsha misa wachaywa ikhukha jesu umyonzora, kathi manje thina vela bakomthwakazi sinatho ukuthi silani asibo bantu kulaba bantu ngiyachizelela kuhlobo zami asibo bantu lokho nelitshela mangu bebhethe abantu bamathibende olabo ulitshela manga wodwa thina sesifuna ukuthi ungcono sizimele njengemthwakazi lathi
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi isisengeza usizo lokudla kwele Yemen ukuze iphathise izigidi lezigidi zabantu bakulelo lizwe ababhekane lendlala emangalisayo. Idolobho leKisumu kwele Kenya livikwa selisedlula isigodlo salelo lizwe iNairobi kunani labantu ababanjwa umkhuhlane we-COVID-19. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Kulowesilisa wabehlome ngombhobho ovuke ubhova edolobheni leCalifornia wadubula wabulala abantu abayisishiyangalombili izolo. Amapolisa athi igama lomsolwa ngumnumzana Sam Cassidy oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisithupha 57. Athi umsolwa ubesebenzela inkampani kaloliwe njalo elaye uzidubulile wafa. Udaba lokubulawa kwabantu abanengi mahlayana ngabantu abahlomileyo ludaba oluhluphayo eMelika njalo abantu babulawa njalo nje. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leTexas umnumzana Rafael Mthombeni.
Kuyadanisa sibili kakhulu kakhulu into le mass shooting le into embi kakhulu ikakhulu kuleli lizwe. Khona lokho ukuthi kubonakala ukuthi kule mbhobho emningi kakhulu ezezandleni zabantu. Yiko kwenza ngathi kuba yiko khona lokhu ukuthi abantu badutshulwa ngoba umuntu angacatshulwa into eyodwa kumbe into yakhe emkhathazayo. Usekufake ekhanda lakhe ukuthi mina ngizabulala abantu, ngizabulala umuntu njengalokho. Akulungiselele ahlanganise inhlamvu zakhona, ahlanganise imbhobho yakhona, enze sibili acinenze khona oku njengalokhu okwenzakeleyo. Angithi sokuyasala-ke sokungathi kuyadingwa ukuthi kathi kuyini okwenza abantu benze khona lokho. Futhi ungananzelela kungasikuthi sikhuluma okobandlululo, abenza kanjalo ilaba abamhlophe abayobulala abantu khona lokho okuthiwa yi-mass killing.
Lu ngaphathwa njani lolu daba?
Ukuphathwa kwalo sibili kukhanya ukuthi kuzima ukuthi luphathwe njani ngoba iminyaka le emlutshwane le kubuza lo upresident odluleyo ukusetshenziswa kwembhobho kuphakeme kakhulu ekutheni laba balayo imbhobho ikakhulu yibo bonaba abangathi ngabantu abangazwisisiyo abangalaleli kakhulu uhulumende njengakhona lokho esingathi thina i-opposition okwakhathesi yibo abalembhobho emningi njalo yibo abafuna ukuthi basebenzise impopo, yibo abavikelayo ukuthi impopo kumele iphathwe, kumele iphathwe ngezandla ngezikhathi zonke. Soke ke ukuthi uhulumende ahlanganise alungise njani khonapho kulobuzima.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Isakhiwo sezindlu zabodokotela besibhedlela sempilo koBulawayo silumathe umlilo ebusuku izolo satsha saphela kanye lempahla kwaba ngumlotha. Umongameli Mnangagwa olubhekise kwele Mozambique namuhla ukuyahlangana labanye abakhokheli beSADC bekhulumisana ngodaba lwabahlamuki asebehlasele kulelo lizwe. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.